Kwabase Korinte bokuqala isahluko sechumi lantathu. Loba ngingakhuluma ngendimi zabantu bese zithunywa, kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encencethayo. Loba ngingaba lamandla okuchumayela, ngiqedisisa imfihlakalo zonke lokwazi konke. Loba ngingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse intaba, kodwa uba ngingelalo uthando, kangisilutho. Loba nginganika abayanga konke engilakho. Loba nginganikela umzimba wami ukuba utshiswe, kodwa uba ngingenalo uthando, kakungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, lulobubele. Uthando kalulamona, kaluzincomi, kaluzikhukhumezi. Uthando kaluziphathi ngokungafanelanga, kaluzifuneli okwalo, kalucunuki, kalulazikhwili, kaluthokozi ngongalunganga, kodwa luthokoza ngeqiniso. Uthando lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Uthando kalusoze lwaphela, kodwa uba kukhona ukuchumayela, kuza kudlula. Uba kukhona ukukhuluma ngendimi, kuza kuphela. Uba kukhona ukwazi, kuza kudlula, ngoba ukwazi kwethu kakuphelelanga. Lokuchumayela kwethu kakuphelelanga, kodwa lapho sekufikile okupheleleyo, okungaphelelanga kuza kudlula. Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqedisisa okomntwana, nganakamisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda, ngalahla izinto zobuntwana. Khathesi sibona esibukweni kaluvivi, kodwa ke lapho ubuso buza kubonana lobuso. Khathesi ngazi ingxenye, kodwa lapho ngizakwazi ngokupheleleyo, njengokuba kade ngisaziwa ngokupheleleyo uNkulunkulu. Kumike ukukholwa, lokuthemba, lothando. Lokhu kokuthathu, kodwa okukhulu kulokhu luthando.